into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngithole namasosha namapolisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba. Yikho ke sithi amasosha lama-7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zizisuke. Ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe, amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi. Ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngisithiwa professionally. Ngalokho thina SCCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwa ngubaba uMnangagwa, upresident weZANU-PF lo president welizwe, ngoba sengumuntu okhampenayo. Sefuna ukuthi amapolisa namabutho nama-civil servants adle ithemba. Ngoba into le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilokubelo akula, wapromisa abantu imisebenzi 2,000 akuna. Yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasota abe nethemba, bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lwenyosi phambilini babone yise. Konke lokhu kuzadala i-unrest. Njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo, engakhampeni ngamanga. Thina abe-CCC asikhampeni sifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi ndanasingena within 100 days amasotha amapholisa ama-7 abantu dibelile iholo labo liyabe selingcono lalokhu ukuhola imali yezigcibi.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo sibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba yini amasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu abe nodlame. Asisamthembi ngoba sithe sezama-by-elections lama-elections adlulileyo amasotsha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August babethunywe ngubani njengoba naye evele engaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa ngathumi iqiniso